sikhesifika ngale mfeni sasesingcono siqale siyevusa ugogo umama uthangirayo simtshela ukuthi hayi sise sifikile sithe siyangikhona ngale kwase wathusha amayouth angu-10 base baqala ukusihlasela bacasa ukusitshaya kwase wabuya nabanye abaningi baqalisa ukusitshaya batho nilisigizikeni kumele ukuthi ubuyele mkhona ngale emajebeleleni sifuna ukunibulala vele ninabantu lokho kubangelwa yikuthi kulabantu abafuna ukuthatha amandla odlakele kule thina sine-constitution echoyo ukuthi khona uma upresident engekho ngubani okufanele ukuthi e-act saba le-congress eyayenzwa ngo-2014 i-congress leyana yaphuma le-constitution isithi ukuthi khona kuzaba lo-president kuzaba le-deputy president uma upresident engekho u-deputy president ya-act bathe sisebenze njalo basebe-elekta thina bantu ba-elekta u-dr Morgan Charles Tsvangirai njengo-president ba-elekta u-dr Thokozani Kube njengo-deputy president so kufika ukuthi ubaba uTsvangirai nxa engekho mina ngiya-acta kodwa kulala abantu abafundwa ngu-president asebefuna ukuthanda amandla ngodlakela asebefuna ukuthatha amandla nge-violence kade sibabhizi batshaya abantu yibo bathumela abantu labantu bebebezongitshaya but befuna ukungibulala ngokuthi sithe sesihamba khona fana omunye ubaba olendlu yakhe wasethi hayi kungona lingene endlini bathi wasifushele endlini ya sithe sesendlini baqala ukujika ngamatshe bajikela amatshe phakathi kuthe sokunjalo bathi sesilishisela phakathi bathatha ikhuni befuna ukutshisa indlu yenaleya kodwa ngokuthi izulu beli sinitshanzela umazi kanti usatshanga bese khonga ungena intuthi kuphela selekhezo zami ukutshisa but namhlela phela khonapho sifuna ukukubulala wena kubi because asisafuni ukuthi ubela ngokuthi wena ngophambanisa umuntu wethu sebekhuluma besithi ushamisa okunye okuzisa ubuhlungu yikuthi upresident uthe efile mhlaka-14 12 hours upresident efile babe beyenza okuyi-bogus meeting ngokuthi ayi-national council le-national executive bekhambe esiyathena kwabamfakeni ukuthi abangu-acting president ekwazi ukuthi kule constitution ngabantu abanjani abangahloniphi umuntu ofileyo ngapho umuntu ubhubhile segijima segijimele isihlalo sabo kodwa kule constitution ekhulumayo ukuthi okumele ukuthi engene ngobani sengibona ukuthi mina abantu bangidelela ngokuthi mina bathi ngivele emathebeleni ngokuthi bathi mina ngingumfazi ngifuna ukuthi ngisembathele khathesa ukuthi leyo into yokuthi lithi umfazi lithi umuntu ovela emathebeleni ngasozwana ngopresident ye-MDC sengiyiqedile mina khathesa ngifuna ukubatshengisela ukuthi lathi njengoba mama siyakwanisa ukuba ngamapresident lathi abantu emathebeleni siyakwanisa ukuba ngamapresident funa ukuthi elizwe lonke libekwazi uchamisa kanye imrecognize njengo-acting president njalo upresident ngamtshela ezemakwende lapha ukuthi uchamisa kanye imrecognize njengo-vice president ngokuthi asila i-constitution enikupresident amandla ukuthi aphoyinte ama-vice president so yinto kubantuefela khathesi sengithumela amasoda ukuthi babuye bezongitshaya bangibulala akusoze kwenzakali khona lokhu
sizele ukuthi kade befuna ukushisa indlu ungasitshela nakhona
kade befuna ukushisa indlu bathethe isikhuni balumathisa indlu yani kodwa ngokuthi izulu besina uthi utshanbe kumanzi uhlanje obana kabasalumathanga bese ungena intuthu kuphela beleke bethatha bezanga ukuthi befake umlilo beningi ungena intuthu kuphela aluba kuthiwa izulu belingananga besizakhela phakathi ngokuthi kade bebaningi phane
njengoba nabe ushayele makhuphe ama-problems lawa azaphela kanjani
mina njengo-acting president ngifuna ukuthi abantu besebe bekwazi ukuthi mina yimu-acting president kathesi njengo-acting president ngizahlala phansi labanye sibone ukuthi siyalungisisa masinyane ukuthi kube ne-extraordinary congress njengoba umkhulu wethu sesithile ukwenza ukuthi sifake u-substantive president njengoba libona i-election isikhona kodwa ngizazama ukuthi ngikwenze ngesiphangiphangi ngokuthi i-constitution iyakhuluma ukuthi nxa upresident engasekho uya-acta for not more than 1 year ngiyakwazi uku-acta okwelangelilodwa ngoba kwamalanga amabili ngibize i-extraordinary congress lokho yikho engifuna ukukwenza and enye into abangijhayela yona yikuthi veza ukuthi mina ngakhuluma ukuthi ngifuna ukuthi kube ne-extraordinary congress abantu bambe bezikhethela umuntu abamfunayo uchamisa wadliwa ku-congress ngayo wase-appoint khathesi afunde ukuthi khona abantu ba-elekthwa ngabantu awuzifaki wena esihlaleni ufakwa ngabantu abantu baba-respekthe umuntu obhubhileyo hayi khona ukuthi umuntu ubhubhe njenganamhlanje suthithi makufaka usithethe ususithi ufuna ukuthatha isikhundla sakhe usithetha ngamandla yeyi yokuthiwa yi-coupe atisevilian pool asikufundi khona lokhu abantu babafunda ukuthi iphawu yinikwa ngabantu awuyithathi ngodlakela